Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani ntwaga zomo hle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathintambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. Umuthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abaningi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathintambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora, yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhle kuseni, umabhalane wedale labaphathintambo umnumzana Meshack Sibanda uthe umnumzana Paul Mavima, yena obengumsekeli kaLokora, nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lanomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli, ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Intunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona, babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya bathola ukuthi bekumele etshintshwe? Kungasenani, imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo eyokuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhoza eZimbabwe ezingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo ongumntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uthililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathintambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. UNyathi lomnumzana Christopher Mthwangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakaMnangagwa. UMthwangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe nguMnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimele isitudio 7 ngise Harare, ngingumenzi sigama.
Siphume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Sina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusela ilizwe leli lithatha izibuso kuzekuke namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube seveleke esedeliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga kwanjani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale ikakhulu kubanga labantwana abase-primary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akomtrikompo abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqashi, uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi, ama-union, le-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzulwakhe walifake ekhwapheni engani ngolomzwakhe hhayi olwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone kuqondile uhloniphwayo umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxenkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna ozabe engumhlonitshwa kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama-guest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture sesidecide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku-society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne-identity nje abantwana lati sisendizweni lengasuru singathi lose focus ngokuba semsebenzi.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile ukuthi inhlanganiso ezifana nesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ehlonitshwa ngaleyi ndlela. As a country sibona ngani we're not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafumbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla selomlimisi umnumzana Amandla Nkomo. Njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthi
abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela, kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo lezo sezimilile zingakanani. Ngoba sithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso ngefertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sesithi ke nxa nevesesi umumbu usufika eqolo kumbe ususendlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba yeza nceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lobe lisina kakhulu kuba lohlupho lokhulu. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi kugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzala ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani yakhula uqalise ukudlisa iporridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutshoyo lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabe ulokhu usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke ufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
Zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqakathekise?
Thina siya sithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu eliningi ezifana nalezi zasenkabazi usiye emashonaland, bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. kuthi ke kwelakithi emandebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakayo kake ngithole umnyaka lapho abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
namle namle
namshweshwe namlela namba wakhwembula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parlamente uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungqoqompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye nomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amagqamugqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukurawundi oluhlupha abantu bemathebelelendi lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Gokurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGokurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leGokurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi ngumnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelele they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungukhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube. Njani mahlaba ezulu, linjani izulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. nango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook, ukhasi lethule VOA Ndebele.
Iskati 10 minutes to 8 o'clock untamba malongo umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani Berengwa efilabosi kogodlwa yomnyama insiza kezi ebate bridge linjani Harare binga linjani kona ngapho sihlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho Gwanda nitswile kuyani eplumtree kutichi kumachinge kunopemano kamadlambudzi kamangubo kubuhle kumalopa kunabo basekulu munjani linjani sihlobo zami Sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibe silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo kathesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni ingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu leHighlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lo nyaka kodwa sithi phambili ngebhozo ibhozo ngenkani We'll be right back. sister Senkosi ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezika magebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbona ukuthi mphethe ekabani ukhoselihle emumbiba uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela ewange kodwa sibuya endimimbili elupane nomama unakakhareji lokhulu uMadwala ngiyabonga lathi siyabonga mlaleli khoselihle ema Mbiva sigcine ngencwadi kankunze encane sicelo umhlongo uthi yena umhlongo enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sikama ingoma alendoda noma yipi ku city elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngiza kudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masigandi
Besta music ya gopoza Chase marabina ngaz Nyobo ngangtini Njimu kwa baratu nyongo loza Kumura sasa Kumura sasa Kumura sasa What's that asshole? How in the dunia mako How in the dunia mako How in the dunia mako Vela nina plati, sati los futere mnigati Nafisa nengoma kududule nga maleri kukakazero mnyaga wonke Nama chananda sonke Vashavoli la wumkuri la wokoko nsalugu sumbululu Kunine nglindile, woza nshanda pili sabusile Wangla shila manto pasana mina nshupegile Mshaba ngangu enseni wangtatelu mama nsamtanda Niki kuzoba friends of landa Shupelu banshulo gya peta langa pati Yankala nga bapoeta bakamba bachubadada kwa moshagada banye basade sisweni jes marabina ngas nyobo ngamti
haunyoni ya velu haunyoni ya makus haunyoni ya vestuluhi osansasa 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 osansasa
ukwabarati eshaya umrata ingoma yakhe tabela ke kamnandi lapha esihlephune kudlalathe lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukuba na siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mtsangwa uthi Utsangirai nguye owavimba ukubunjwa kukahulumende womanyano. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kusasa ngo-fast six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-fast seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe